Choku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele abantu bethakazelele okwenziwa libutho leZimbabwe.
Afrika, kose wonke nje amazwe weAfrika abatsha ababuthakazeleli, yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer iveza ukuba abatsha bafuna uhulumende okhululekileyo, loba bevumelana ukuthi ibutho kumele lishutshune umbuso uma kulohulumende oncindezela abantu. Umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usunguliwe lamhla eHarare, lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho nezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uncome kakhulu abebutho ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lwabo lwe Defense Forces Day eHarare. Uthe ibutho lizama ngamandla wonke ukuvikela abantu elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho, Nyanga, lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
I once again congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defense Forces for a
ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthaneni lo, umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe baningi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo, kulabanye ababamba sebili imbhobho baba ngamakomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni nabantwana, abanye njalo bekumaclinic beseli lapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kunabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara. Uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, banengi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.
Yabo ke siyabonga ke mlondolozi. Ugwalo olujulileyo olwethulwe ngabaqhuba ucwaningo abe-Afrobarometer luveza ukuba abatsha abasemazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kabasuthiseki ngokwenziwa ngabohulumente. Bathi kungcono ibutho lingenele kuphela uma kulohulumente kantando kayiphikiswa, kodwa abadala kulalabo kabafuni lokho. Ucwaningo lolu olwenziwe okwesikhathi eside okubuzwe khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-54,000 luveza njalo ukuba abatsha baqakathekisa ukuba bethole imisebenzi okwedlula ukuphatheka kwezombusazwe. luveza njalo ukuba kabathembi ukuthi uhulumende bengalungisa inhlupho zabo ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Ucwaningo lolu lwethulwe ngesikhathi eZimbabwe linanza usuku lweDefence Forces Day kulabaningi abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe elizweni. Ukuhlaziya lolu daba uThabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Kuliqiniso ukuthi khona lokho kutsho iAfro Barometer vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo eAfrica. Khose wonke nje amazwe eAfrica abatsha abakuthakazeleli. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha. Ukuthi abantu abadala basaleke kuwona lawa abusa kabi ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele. Ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization izikhathi zabo Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncinjezela yona le abatsha hayi vele kabahambisani la.
Ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Africa abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe. Lokhu likubona kunjani eZimbabwe?
Ye abatsha bathi benjalo ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka kuentweni zokuvota ezomba ngaze kabangeni vele kuzo. Okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona, ukutshaywa kwabantu, ukubulawa kwabantu, into ezifana lazo nalezo.
Umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezo umbusazwe. Lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na?
Iye kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bacine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho. Yiku uthola ukuthi abatsha bacina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo. Kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezani kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile.
Lo mnumzana Nhlanhla Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance obexoxa icingweni lo Thabo kaNcube oweStudio 7 eseSouth Africa. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano weSADC usungulwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho, ezomvikela kanye lokudinga amaqhinga okuxazulula ingxaki kulezi nhlelo. Le ngeminye imihlangano eyandulela weSADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo elizweni lapho eZimbabwe elikhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Uhulumende uthi selungiselele umhlangano weSADC lo njalo yathokoza ngoba kulokuthula elizweni lanxa abamabandla aphikisayo labezombusazwe besithi bahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Okokuqala kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC Summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980 and iZimbabwe eZimbabwe lavela laba yilo amanye lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso yeSADC. Njalo iSADC ma isenzakala iba lemihlangano kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama heads of state kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. akumangalisi ukuthi ngoba lo nyaka sokuse Zimbabwe yokungamelanga ukuthi ise Council of Ministers ihlangane kule minyaka engu 44 kusenzakala iminyihlangano yeSADC futhi Zimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano weSADC summit so lezinto nje ezilula ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile vele akuqali ngabo futhi eWest Africa kule mhlangano weECOWAS bayahlangana eEast Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana eEurope iEU ibihlangene emalangeni adluleyo bebe lemhlangano yabo bayahlangana so akusulante erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kweAfrica ahlangane kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate ukuguquka komkhathi ezinjengeclimate change so kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama trade agreements lento ezinjengazena lezo unless nxa umuntu engakwanga understand ipolitics le international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani amazwe adlelana njani
Lo mnumzana Ankleston Sivanda ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies wabekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi lizahlasela ele Israel loba licelwa ngamazwe agwaqela ele Germany, iBritane lele France ukuba lingaphindiseli kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas ngele Israel kuleli lizwe. Kulelo lizwe lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba abalondoloza inyamazana zasendle bathi sokusele indlovu ezilempondo ezinkulu ezilichumi kuphela esihonqweni seAmboseli National Park kwele Kenya ezilakho ukubulawa ngabadinga impondo zendlovu ngokungekho emthethweni. Bathi indlovu lezi zizaphela zingangena kwele Tanzania lapho kuvunyelwa khona ukuba zibulawe ngabazingeli. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Wenze phathelane leMelika ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bazakwenza imihlangano yokudinga usekelo esigabeni seWisconsin lase Detroit lamhla ozamela ibandla lama Republicans umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance bona baza kankasa e North Carolina lase Michigan umnumzana Trump okhangelelwe ukuqhubeka exhothoza unkosikazi Harris lebandla lakhe sithi bavumela abantu abangalamaphepha ukuza eMelika mahlayana khona athi uza kuvala enganqoba kulolu khetho ngolwezi unkosikazi Harris layo ukhangelelwe ukuchothoza umnumzana Trump yena athi kamelanga avunyelwe ukubuyela embusweni ngoba enguntando kayiphikiswa ongahloniphi amalungelo abesifazana untu ngameli inkomo Studio 7 uxoxele ingcwethi wezombusazwe elandela imikhankaso yeMelika umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba
akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduze akukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile lwana akasekho lo nguyo sephume phambili kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa amaviki amabili amaviki amathathu kude kakhulu kusengatshintsha izinto eziningi omunye agcibeleka angabe savuka omunye njalo aphumelele singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump lo Hillary Clinton uTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngo Hillary Clinton kwamenza waphela ngakho ke kusese kude kodwa siyabona ke ukuthi basadonsisana khona laphana kanti ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobunengi luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani kulesi state kuvotwe njani ama battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala ngakho ke sisezabona silandelele sibona ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize
lanxa zizinenge izinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje yizo ayezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono ngakho ke izwe ezizakwenza ukuthi omunye awine omunye alahlekelwe lithuba lokuwina elokuqala udaba ngolokuthi omama babelilungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela yabise umthetho uhambisana lakho okwesibili kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico kwesithathu isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya okwesine ludaba lweclimate change lokuthi luthinta njani ezembiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa iclimate change lezo zinto zicakatheke kakhulu ebantwini beMelika lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu
ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abasha bahamba kakhulu lo Harris ngakho ke nxa bengasukuma ngobunengi bangasali ku social media base ngiyampha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela kodwa bangahlala hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo okunye futhi esikunanzelela ukuthi abasha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama labasha bakhuthelele kakhulu indaba ze climate change bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe ngakho ke bangasukuma babe beza hamba kakhulu la labambona ekhuthalele lezo zinto kodwa kwabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobunene kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo
lo ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo enjalo elandela imikhankaso yokhetho lweMelika ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 Abacha eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu kwethuseleni abasekela amabandla aphikisayo kusukela ibandla elibusayo lokwephula ilungelo loluntu kodwa abebutho bathi balandela isisekelo sombuso selizwe kubika uMlondolozi Ndlovu
Abasakhulayo abanengi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela nokukhuluma abakufunayo bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube lendlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga bangenele kwezombusazwe lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe umkhokheli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF abatsha bathi okwethule nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe ele Citizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho labasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit
amasosha akumelanga ukuthi aphathe ngendlela ezizompakazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekte njengelizwe lonke ayikhona ukuthi baphatheke kwezombangazwe nxa sebephatheka kwezombangazwe kusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe lo because fusion isithi ukuthi sonke silama freedom of choices ukuthi ungachose ungaba le choice ukuthi you assemble lalaba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli incingo zeStudio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandlaleli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elilestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana laboterrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lamarebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo gun violence, landline. Konke khonoku akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonoku elakho namu.
Kodwa ingcwethi kezombusazo ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbu uthi kunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So yikho indlela kwakufunjwa ngayo iZANU leZaphu amasocha abo la ukuthiwa izethi esibiza ukuthi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala labo babe-retire ku-army bejoyine bebuyele ephathini yabo. Kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army aqhubekele usesikhundleni esiphezulu ku-government noma ama-parastatals. Yindlela amasocha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhethi likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 nokunye.
Ibutho leli esilalo alisilo ibutho esasilikhangelele especially njengabantu balomkhono welizwe. Besikhangelele ibutho eliqakathekisa ilungelo loluntu.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eyeKgalema Mohlanti Commission yakuveza sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Kuthi njalo enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugrawundi okwabulawa abantu eMathebele neNkabazwe yi-5 Brigade abafika inkulungwane ezimbili 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga ke mlondolozi. Kusenjalo abatsha beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuleni hayi uxolo. Siyakolunye njalo udaba kwezomnotho sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies ngokuzatholwa ngabantu ngesikhathi somhlangano weSADC Summit ozaxhutshwa eZimbabwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nxa kusonke isikhathi kusiba labantu izethekele ezizayo ezizweni kuba khona nama-economic returns angithi bayabhukha amahotela babhadale. So okokuqala yikho sikhangelele khona ukuthi ama-economic returns akhona. Kanti njalo khona nje ingxoxiswano ebakhona under iSADC Summit liyana ijonge ukuthi kucreate into esi-distability kumhlango kumhlubulo wethu wenyakatho. Leyo stability yikho nje usevenvironment efunakalayo for economic development.
Kodwa nxa sihlangeleke siyabona kulabanye abathi vela kulatuntu zaphuma lapha lokhu ngokwabantu nje bahlangana besenza-ke into zabo bona balandaba lakho lokhu ungathi ngabantu abanje.
Kuya ngokuthi wena uzilisa kangakanani injongo yeSADC region lokuthi wena vele u-under uzilisa njani i-politics zakhona. Engikwaziyo ukuthi le SADC kuza kuqala ukukhula ukuxoxisana ngendaba ze-climate change ukuguquka komumo womkhathi okuyindaba ezihluphayo ezisegudwini. So yi-platform eqakatheke kakhulu ukuthi kukhulunyiswane kuphinde kukhulunyiswane langendaba zokuthula kubonakale kusuku konke kwaba le mpi Mozambique, Cabo Delgado, then doesn't generate a lesson. You wouldn't say Avanamas Mapos tell what is Fusu, what is Ramusuvale, then doesn't just the Kuluman Zimbabwe, Paru Kuluma, Uti, Kulava, Dava, which way, Kulama, Common Rights Defenders, Kama Sakura, Guasakuni, and Kolokos one and Tanguet.
You got a mask and Elizum not to civil, Babas Band. As to Spand, the Kunapo civil and Campaniaco, when I was an Ukona Yeni, or unless a little creek, a man in Uthi zuze ezikhwameni.
Ayona phela kayenzelwanga ukuthi abantu bazuze ezikhwameni khonapho. Kodwa kuyenzelwe ukuthi kudiscuss kuvunyelwane ukukhulunywe ngama policies awe regional integration le trade. Kulama trade agreements asayinwayo lama protocol asayinwayo awe SADC ayenza ukuthi nxa mina ngithengisana le Zambia kumbe ngithengisana le Congo ngithole ama preference. So kukhona akufanani lolwa abantu ukuthi sokasikhangela ukuthi ngiyathi bese ngithola izizuzo nje ukuthi ngithengise amatamati samathewe khonapho kule sivumelwano ezikhona under SADC protocol ezenza ezincedayo kakhulu nxa uthengisa impahla zakho uzikhiphela kwamanye amazwe akusahlubulweni wona lowo
kungasikhangela phela ama-protocol amaningi abanjba abantu abalutshwani phela sibani ngabamba umuntu wonke. So mbano isinto ngazuza khona
into kunjalo aso into zikaZulu izinto ezithinta amabhizinesi athuthukileyo kanti lawo mabhizinesi athuthukileyo nxa engayenza ibhizinesi yawo athengise labo-ke abantu makhaza bayathola. So akusonto zikazulu okufana nokuthi kuthiwe sokungumkambo wonke umuntu buzeni lamakhombi khonapho lama-wonder fit hhayi kufuna abantu abayenza ibhizinesi e-structured ibhizinesi enkulu ezekwanisa uku-exporta. So ama-returns kubantu makhaza kutholakale ukuthini lawo mabhizinisi nxa esethengisile akhula bese kuqhathwa kwabantu bese kutholakala imisebenzi.
Lo ngumnumzana Angleston Sibanda, umqondisi weGreen Africa Technologies, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
O president lo nombuso wakhe wawungabakhalisisa ingqondo zabo zinenhliziyo embi zimbi kakhulu inhliziyo zabo khona manje ezibhedlela akuna mithi akuna mshini yokusebenza akuna ma-ambulance nemakhaya amakliniki abolile akana mithi akana mshini yokusebenza akuna ma-ambulance emakliniki. So uzibuzo khona lapho ukuthi bona kungani abahamba bathengana nemibhobho amaflamashini imoto zamaphoyisa ziyagcwalisa imoto zamasosha kanti kusiza ngani khona lokho abakuthengayo ngoba akusiyona into ephila ngabantu leyo le ngiyokuvukela ilizwe kodwa into zakhona zibuye futhi zilwe nabahlali bendawo ushaywa abahlali bendawo abhizwa abahlali bendawo kwenzakale yonke inyakanyaka thina sifuni lokho asifuni umbuso njalo angeke sikhuthale sithi ngoba kuthiwa sokuthengela ukuze amasadi iSADC isiza ngani ngoba ayisizi ngalutho na iSADC yakhona kufana nje njengoba iSADC
sanibonani emsakazweni umsakazo osiza umsakazo onika abantu ithuba lokuthi baphefumule nenhlungu abalazo ngaphakathi abantu ngiphezu kwalolu daba lwe-independence kuthiwa i-independence lalokho kuthiwa i-Heroes Day mina owami umbono lo wami umcabango yikuthi amakhawe angempela awekho e-Heroes Act. Amaqhawe angempela ayabaleka semagameni asemazweni angaphandle ebalekele onzonde yangu osomathuba abathatha ngenkani ivoti ayisabana okuyinto yayifanele ukuthi ngabe kuthiwa yiyesebenzayo eZimbabwe yokuthiwa yiZimbabwe lamhlanje ukuvota sokuyikudlala nje sokuyihlaya loba uvotile loba uvotanga kuyazifanela ngoba vele bayazithathela baziningi onzonde yangu abasena ndaba lokuthi abantu bezwa njani bathini abantu basikatadi bagcwele wonke umhlaba ucabanga ukuthi siyakujabulela ukuba ngaphandle kwezwe lakithi
ye amajono Studio 7 indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipha not iZANU-PF izipha eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipha yaphela ngo-1979 then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia then izipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end uphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase izipra ngoba iUNITA code yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo, cause emlandweni izipha yiyona eyalwelizwe njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Yebo-ke sibonge abalaleli be-Studio 7 abebesipha imbono yabo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje lingakhohlwa ku-Live Talk lapho esiyabe sixoxa uhlelo lwabasakhulayo nge-Defense Forces Day. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.